Ikomlenge ezilatina mbili esiplatina mali mikilomilo na machimu ya matatu ilatoka mwenye mbili ngalinye nyemba kumidlalo eli chumila nsanu omavili lawa makwembo asenu ngobe kumidlalo eli chumila mbili hava mchigilo panga kumidlalo emibili ya ngocho kumidlalo uotwa koto ikomlenge ezilisezi pezulu ngobalo na dikosega nenye ulele esiplatina ogwenye ufana yuguba lawa makwembo kumidlalo uotwa ngocho kuo achawo ilitambu lebulawo Chiefs lona ilitayele ngezi nye wanganya nye sonto ikandi nye nyanga kama basali ngobele FC Platinum nye tuganya kuluma lintasili zindaba zimidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshiwe iqembu lengezi uTendera Indraya ukhale ngendlela uNompembe uHadle Ndazi abambe ngawo lo mdlalo.
So many things which happened, which obviously I'm not happy about as a coach.
Kuningi okwenzakale emdlalweni okungathokozisanga. Yebo siyavuma ukuba uNompembe laye ngumuntu olakho ukwenza amaphutha, kodwa nxa engenza amaphutha amathathu alakho ukuguqula isimo somdlalo kusuka kube lobunzima ikakhulu emdlalweni onjengalowo lapho ebesikhangelele ukwala silokhu sikhokhela ngemiklomelo emithathu.
Undira okhale ngokuthi iqembu lakhe lincitshe umbekwa, kodwa iqembu leChiefs lawuphiwa. Kwathi phezu kwalokho iqembu lengezi licede umdlalo selifikela ngabadlali ababili abatshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Kusenjalo iqembu leHighlanders liyale lilokhu lisendaweni yesithathu engalaneni ngemva kokutshaya eleHarare City ngomgqibelo lakhuphula inani lalo lemiklomelo lakumajumi amabili lathoba munemunye. Iqembu leTriangle yilo eselihlezi endaweni yesine ngemva kokutshaya eleDynamos nge-3 kanya njalo lemiklomelo ngamajumi amabili lesithupha. Ngaphansi kwengalane iqembu elijeke amanye amaqembu eleMutare City selilingana ngemiklomelo leqembu lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane eleBulawayo City omabili elemiklomelo elitshumi lanye ngemva kokuba eleMutare litshaye eleCape United nge-2-1 kwathi eleBulawayo City lehluleke ukuvikela amagoli amathathu umdlalo waphela sekunotshikelo bhanqa 3-3 leqembu le-Adam. Amanye amaqembu asendaweni ezine ezisemsileni wengalane ngabalisa eleShapane Mine elemiklomelo elitshumi lambili njalo elibhaqabulwe nge-4 kanya ngele FC Platinum kanye leleChapungu elemiklomelo elitshumi lantathu njalo elinqotshwe ngeleKZBC Kariba nge-3-2. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqulo naeliselizweni leSouth Africa ukuyaphatheka komncintiswano weCOSAFA livikele kusigaba sesemifinali ngemva kokunqoba eleBotswana nge-4-1 ngemva kokuthaya kwembekwa emdlalweni we-quarter final odlalwe ngesonto. Ngolwesithathu iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobe leSwaziland nge-1 kanya kuthi komnye umdlalo we-semifinal iqembu leZambia lizadlala leMadagascar. Ngimbele istudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.